sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ku Studio 7 ngensonto ku 14 kwenkwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo elezombusazwe ele National People's Party lithi ligcizelela ukuthi umkhokheli walo unkosikazi Joyce Mjuru nguye ofanele ukukhokhela umanyano elisanda ukubumba lebandla le-MDC kanye lele-MDCT.
Ubabutsangirayizeke wazama kathathu kangikhumbula ekupheleni endleleni. Asikushoni lokhu, kumele sikuvume ukuthi kokukhona besizame umama kubona ukuthi kuzohamba njani.
Uhlupho lokusilela kwemali elizweni luqhubekela phambili, inengi lisehluleka ukuthola imali yokusebenzisa.
Even these days bekade sivunyelwa ukuthi khona ungaswipe-a emabhasini, but ukuthi wona uhambe kungela even isento yokuthi wona usebenzise khona ngale emakhaya vele akuyenzi, because emakhaya ama-point of sale machines lawa vele atholakale, atholakala emadorobheni kuphela.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Kumaphephandaba siyasitsho ukuthi umuntu kuthiwa udangale kakhulu, wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokho ubunqobe negama likaJesu. Nxa ulwisana loSathane, umlwisa ngokukholo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo elezombusazwe ele National People's Party lilokhu ligcizelela ukuthi umkhokheli walo unkosikazi Joyce Mujuru nguye okufanele akhokhele umanyano elisanda ukubumba lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube kanye lelikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. Umanyano lo ukhangelelwe ukukhetha umkhokheli oyedwa ozancintisana lomongameli Robert Mugabe webandla le-ZANU-PF labanye ngokhetho lomnyaka ka-2018. Lokhu kwenzakala abasekela umnumzana Tsvangirai besithi nguye olosekelo oluningi elizweni ongakhokhela lumanyano. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla sebandla leNational People's Party umnumzana Methuseli Moyo.
Ye, liqinisa Gande, thina njengebandla leNational People's Party, i-coalition kumbe ubambano lwama-opposition parties siyalufuna, siyalusekela. Sisuke lapho sithi thina sibona kungcono ukuthi ubambano lolu, i-coalition leyi, kukhokele umama uJoyce Mjuru. Sikhalele ukuthi ngumuntu esithabete ngasincedisa ukuthi sinqobe, sikhulele isidalo sesizane. Sikhalele khonokho nje isimo sakhe, ubukhokheli bakhe, lesithunzi sakhe elizweni, ukuthi nguye umuntu ongayenza ilizwe lonke leli livume ukuthi yena ngumuntu ongasikhokhela.
Manje pho, njengoba yena umnumzana Tsvangirai esithi nguye ozakhokhela lumbuthano, liza kuhambisa njani nxa kuyukuthi uzaqhubeka esithi nguye ofuna ukukhokhela, liza kuhambisa njani?
Okuqakathekileyo umuntu ozakhokhela i-coalition leyo azozakhethwe libandla elilodwa kumbe ngithi i-National People's Party kumbe i-MDCP kumbe umuntu oyedwa uMjuru kumbe uTsvangirai. Uzakhethwa ngamabandla wonke nxa ezingene ku-coalition. Nabangekho emabandleni, abezokholo, abeze i-traditional leadership, i-civil society, okwakhathesi singathi uqondile la uTsvangirai ngokudonsela ingubo kuye. Kodwa ekucineni sikhalele ukuthi abantu bazaphiwa ithuba lokubuzwa ukuthi ngubani elifisa alikhokhele. Thina elethu igqiza ngumama uJoyce Mjuru. Njalo sikhalele ukuthi asikhalelanga thina sodwa, sikhalele ilizwe lonke. Sifuna ukuthi ukhetho luka-2018 ilizwe likhululeke. Ubabutsvangirai seke wazama kathathu xa ngikhumbula ekupheleni endleleni. Asikusoli lokho, kumele sikuvume ukuthi kokukhona besizame umama kubona ukuthi kuzohamba njani.
Lo umnumzana Methuseli Moyo isiphathamandla sebandla leNational People's Party ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
So i-coalition ingaletha ilabuzane elitsha kumavotazi nalaba abangazange bevote bengaba lelilabuzane ukuthi kunento lapho engani iyaphila ehlanganisa amabandla amaningi athiyeneyo asiyivoteleni ukuthi izanika ilabuzane elitsha lamandla amatsha bentshukuntshu entsha kulabo abavotayo ukuthi bevote.
Ukudonselana amandla-ke ikakhulu phakathi kukamnumzana Tsvangirai lo nkosikazi Joyce Mjuru, sesike sakhuluma lo mnumzana Semsiphepha Nkomo kuwona lo umsakazo evuma ukuthi ngempela uchilo ukuthi labo babefuna ukuthi owabo kube nguye okhokhelayo.
Abantu CBD nxa bekhangele ikusasa yelizwe kuyabe kuqakathekile ukuthi befake ikusasa yelizwe phambi wabo bengaziphakamisi bona. Nxa bengabakhokheli sibili abaqotho kuyamele bekubengisele khonalokho ukuthi omunye azimisele ukuthi angabi ngumongameli kuyabe kutengisela ukuthi umuntu nalo ngumkhokheli kulokuthi belwele ibhanzi bengakadobhi imali yokuthenga ibhanzi.
Kodwa wena ubona kusenzakala khonokho?
Ya, mbona zani okwakhathesi amene ngazikhangele ukuthi umbane lamavota amaningi ngobani onjani okuqakathekile ukuthi kumele ukukhangele ukuthi amabandla la ngamanyana njani ngoba kungenzakala ukuthi omunye engabe labantu abaningi kodwa omunye eligabazi ngenye indlela yokuhuga abantu omunye ele ngqondo ekhaliphileyo ngoba uqale ngokuthi ashadeni ungakhuluma ngokuthi rider aphuma amalobolo kuqala ngeke kumele uqale kulesisekelo esiqinileyo ukuthi vele i-coalition naleyi ime phezu kwani lesisekelo esinjani iphezu kwama-issue anjani imeleni yona ngokwakhe.
Lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Uhlupho lokusilela kwemali elizweni luqhubekela phambili, iningi lisehluleka ukuthola imali yokusebenzisa, njalo le ndwendwe zabafolele ukudinga imali emabhanga zilokhu zizinde. Ukuze sizwe okwenzakala ezigabeni zeMathebeleland ngalolu daba, sixoxe lo mnumzana Nevanya Hunzwi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eMathebeleland North, EPTUZ.
Baphuzile abazali ukuthi bazuze isikhathi esokuthi bona bayenze ama-transfers abantwana bahambe esikole and isikole eziningi vele kuthiwa kona kufunakala i-proof of payment yangkhona. So abantwana abanye especially kuma-boarding schools abahambanga esikole.
Ababalisi bona-ke ibakhathaza njani indaba leyi emali?
Even these days bekathesi sevunyelwa ukuthi khona ungaswipa emabhasini but ukuthi wona uhambe ungela even sento yokuthi wona usebenzise khona ngale emakhaya vele akuyenzi because emakhaya ama-point of sale machines lawa vele atholakale atholakala emadorobheni kuphela. So abaningi bangikhona bayahamba lapha abasebenza khona but vele akuyenzi ukuthi bahambe bangelalutho ukuthi khona bangasebenzisa. Njengoprovincial coordinator ngisebenzela ama-districts angu-7 and ama-districts angu-7 lawa amabhanga atholakala kobulawayo i-1 le-Victoria Falls and ama-lining akhona and imali yangikhona vele ayitholakali. Abantu bayadubeka uyafika ebhenki bakutshela ukuthi bona vele akula mali kumele uphenduke kusasa uhambe kusasa uyathola kungena mali.
Udubo lwababalisi solunjani kathesi ekhaya ukuthi abazali ngapho bacabanga ukuthi bedinge imali ngapho bacabanga lokuthi mbani ozafundisa umntwana?
Udubo luba lukhona kakhulu because i-Ministry of Public Service Commission i-Civil Service Commission vele ayicatshanga ama-teachers and isikole especially emakhaya akula ama-teachers because ukuthi kona i-rationalization le abazama ukuyenza kathesi iyayenza ukuthi khona ama-schools amaningi bavule kungela ababalisi because i-ministry ingukwayo ye-finance ukuthi khona kumele kwenzwe i-rationalization. So because of i-rationalization naleyo akula ama-teachers aqashwayo for beginning of i-second term. So lawa abalisi vele bayashota isikole.
Lo umnumzana Nevanya Hunzwi, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-PTUZ esigabeni seMathebeleland North, sixoxelaye esewange. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaMike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
udibana kuhlelo labasakhulayo. Ningumayikho ke. Lamhlanje ngizabe ngikhuluma labasakhulayo umnumzana Phondlovu lomnumzana Welcome Besicela Ndlovu obabili bayizalane seZimbabwe esiphila kule South Africa. Sifuna ukuzwa ukuthi abontanga abaphila kule South Africa bangadlala indima enjani ukuphakamisa isimo sabasakhulayo emphakathini ngemva kokhetho oluzayo. So ngizoqala lawe Paul, awungitshele umbono wakho kulolu daba.
Okwesimo mfowethu kunzima okwamanje ngoba umuntu uyabheka into zasekhaya or into ezizakala ekhaya lesi isituation abaphila kuyo kulamalanga ibuhlungu ngoba ayikho into le ukuthi yimali ukuthenga.
Uke wazama ukuthumezela imali ekhaya na?
Ye, ngike ngathumeza mhlawumbe emavikini ambalwa adlule. Kwasho ukuthi umuntu obethatha imali ekhaya wangitshela ukuthi kumele aze bathi abuye nini ngoba imali ayikho kodwa ugcine ayitholile yena.
Welcome. So awungitsheleke umbono wakho, uyavumelana lo Paul na?
Ya, njengento ngisakhulayo baba kunzima kakhulu apho kwamanje lanxa mangabe sikhangela befunda sibili kodwa imisebenzi yakhona cha kunzima ba.
Thina njengabontanga abaphila pheshe singabasiza kanjani ukuze sithuthukise isimo sabo sempilo?
Mina ngibona thina njengabontanga abaphila ngaphesheya onke ngalokho esingabe singakuthola singazama nathi unqede ezweni lakithi.
Paul.
Yebo baba.
Iphendula phela umbuzo.
Yena le into eshiwo umfowethu ngicabanga ukuthi thina manje into kumele siyenze ukuthi manje yabona ungathi unikeza umuntu umsebenzi ekhaya bese uphinde ukuthi imali yakhe umfakela ngokumthumezela ngalezi ndlela ethumeza ngazo obomkhulu nezinye ezithize zokuthumela imali kuba nzima ukuthi ayithole. Kodwa sengicabanga ukuthi yena le ndlela ebisenziwa kudala ngoba waseshe ukuthi yinto somele sibaphosele something mangabe mhlawumbe kuwukuthi uye wamkhatha or kube zakunye amapidogu or uyimisebenzanyana akutholayo kube wena mathupha ozihambisela imali mhlawumbe uma kuwukuthi isimo siyakuvumela la uhambe uphethe imali ufike ukwazi ukuzibhadalela abantu bakho.
Abontanga abaphila eSouth Africa bayenzani ukuze labo bazame ukuthuthukisa isimo semnotho eZimbabwe?
Ya, ngibona le into efana naleyo baba ngathi singazama ukuba njengamanje sikwamanye amazwe singazama lathi uba singezinye izinto sihambe nazo ezweni lakithi.
Kodwa kuyasebenza na ungabheka isimo senotho abantu besebenzisa ama-board notes, abanye besebenzisa ama-dollar, abanye besebenzisa lokho nalokho?
Ya, khona ngiyasima ngithi ngiyabheka kukhanya kusuka kube nzima ngemali ekhona njengamanje ezweni lakithi.
Enye into ebengifisa ukuphatha kuhlelo lamhlanje yile ndaba yabasakhulayo kwezombusazwe eZimbabwe. Paul, ngizoqala nawe. Lo mbono wakho, abasakhulayo kwele Zimbabwe balala ulwazi oluthile na kwezombusazwe esingathi kuzathuthukisa kuzaletha umehluko esimeni sethu emphakathini?
Ya, ngicabanga ukuthi kuleyo ndlela malume kuzima abantu bakithi noma yinto intsha yakithi abaningi bakhona sebabaleka bafudukela kwamanye amazwe ngakho-ke ulwazi lwakhona lunzima angathi abanalo abantu bakithi.
Welcome, yini umbono wakho?
Cha baba, abantu abatsha abanakho kwezombusazwe. Mabambheka njengabanje, mangabe mbala even la kumaphephandaba. Kwabantu abatsha angikaze ngizwe nje nendlela bona abayenza ngayo kwezombusazwe, kwezombusazwe. If bona bengangenela, maybe izwe lingathuthuka. Kuba bona ngendlela bona abahlupheka ngakhona, maybe kungaba otshintsho.
Kodwa abasakhulayo sebedlala indima enkulu emphakathini bekhuthazana ukuyobhalisa ukuze babe lethuba lokuvota kukhetho oluzayo. Ungathi lo mbono wakho kuyasiza na?
Ya, lokho angikasele lokho kungasiza kakhulu. Kungasiza kakhulu kuthina njengabantu.
Paul.
Yebo. Ngicabanga ukuthi ukuvota vele kubalulekile. Ayikho into engasiza mangalo sikhala sithi izinto ezinja zihambe kanje ekumele singavoti. Kumele sivote. Ngiyakufisa vele ukuthi mangalo kuthiwa kufika isikhathi sokuthi kuyavotwa, wonke umuntu omusha asukume ayovota. Ilungelo lakho, ilungelo lami, ilungelo lakhe, ilungelo laye wonke umuntu omusha oyizalo yakulelozwe.
Majens, isikhathi sesidliwe ngumangoyi, sekumele ukusivalise abalaleli. Wothi ngimbuze umbuzo wokugcina, ngizaqala lawe Paul. Ukhangelela ukuthi uzabe uhamba ekhaya ukuze la uyobhalisa na?
Ya, mina ngizimisele.
Wena ke, welcome.
nami ngokunjalo baba ngizimisele ukuya vota ngoba phezulu kwaneminyaka esesihluphekile ezweni lakithi singaboni nothinto
madoda lihlabile le ndaba ngiyathakazela ukuba lani kuhlelo
siyabonga
okay balaleli sekumele ukuthi ngilivalelise olevalelisayo ngumayikobe lilale
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Lamhla sixoxa ngokwenzakala endlini enkulu ekalobhengula phela. Siyakwazi ulobhengula kwamajobana sibili wajiya umbuso wesikhosini seMandebele. So ke uthe sejile kolombana ke singazi ukuthi soke kwenziwa okuningi yesizwe kutwa kuningi osokwenziwa kodwa singazi ukuthi bangaphokankhona. So ngiyathaba ukuthi ngilo mnumzana ke uPeter Zudele kalanga eKhumalo yena odabuka esikhosini. Baba Khumalo nyakubingelela.
Ngiyabingelela bathuke sokulesikhathi eside.
Yes, sokulesikhathi singakhulumi. So kuhamba njani kathi sinxaxa sigangela khona kokuzama ukugcoba inkosi
ngesikhathi esidlulileyo sicina ukuxoxisana lawe sakwazisa ukuthi indlu kalobhengula seyahlangana yavumelana ngokuhlangeneyo ukuthi intonga yasala endlini kanyamande ngoba unyamande wagcotshwa mhlaka 25 June 1896 indlu kanyamande kusukela mhlaka 10 December nalodlulileyo kuze kufike ekupheleni kwanelinyanga esidlulileyo mhlaka 28 sihlangane kane icubungula indaba yokuthi umntwana aphume phakathi kwabo silethemba kuthe kuhlanganeni kwabo ekupheleni kwalinyanga bazaba lapho ukuthi leyo ndaba iphutshe ngoba sezidumele emasontweni ngakho siyathembisa ebantwini ukuthi babekezele ngoba indaba yabokukhosa yisho nto emani yinto efanele ihlonitshwe siyakwazi ukuthi kulo kugango okuningi okwenzakalayo bengise-South Africa bona le ngifumanisile ukuthi kulabanye bethu ababhoda ngemva kwendlu besenza okunye ukuganga okuphakathi kwendlu bezama ukuthi bayehlukanise kodwa indlu kalobhengula ibambene njalo isebenza umsebenzi wabantu sokuzaphutsha umntwana usezakuba khona abantu bazakwaziswa abantu bafanele bazi ukuthi kulomehluko phakathi kwesikhumbuzo sikamzilikazi lokugcoba inkosi njalo lokukhetha umntwana ngakho abantu abakunanzelele njalo ukuthi akusiyo nto yokuvuka ekuseni umntwana esekhona kuthatha ibanga njalo kulo msebenzi omningi ofanele wenziwe kodwa kusuphutsha
ye kodwa sibili ngeqiniso ubona nzani kuyaphutsha kuhle kumbe kukhona ukudoselana futhi kancane
Ba ukhuluma ngendlu kalobhengula eyiyo elentonga lapha intonga iyasala khona akula kudonselana okukhona ngoba sahle saba lesipopo sokuthi senza umsebenzi lo sibambele kodwa siyanenzelela ukuthi phakathi kwendlu ngokwayo bakhona abanye abayizigangi abazama ukuthi nga indlu yalwa kube lokuphakathi kube lokwehlukana bahambe bayekhetha omunye bathi nguye lo kanti-ke bengasebenzanga le ndlu kalobhengula ngokwayo lokho angikholwa ukuthi baza kumelela kukho abantu ababekezele ngoba izindlu ezinhlanu ezaba ngabantwana bakalobhengula ziyahlangana sezivumelene zibumba into yesizwe hatshi into yomuntu oyedwa ngokufuna kwakhe
akusincoba indlebe phela Khumalo phonge ukuthi hayi phela ulami sengimazi umntwana lo uyamazi lawo kodwa
hatshi umntwana ngifanele ngikwazise kathenazelesisa ukuthi lesizwe ukuthi akakakhethwa akakabi khona indlu kalobhengula seyatsho ukuthi intonga izaphuma endlini kanyamande ngoba lapha eyasala khona ngakho njengokutsho kwami indlu kanyamande isihlangane kane icubungula lindaba ekuqaleni babelungiselela ukuthi ngobana bafane babanxuse kuze bahlangane labo bakwenza lokho badingisisa kakuhle ukuthi abantwana labo bangabe bangaphi njalo abantwana bayahlangana sebehlangane kane indaba yakhona njengoba ngisitsho kufanele ukuthi nxa idala iphela le ezayiqala lokho okubuza kimi ofuna ukuthi ngikutshele yona engakakwazi siyabe sokusaziwa kodwa abantu baza kwaziswa ngemva kanyamande ibuyele endlini alobhengula isuke lapho-ke indlu kalobhengula yazise amanye amakhumalo jikelele ngoba amakhumalo ayizindlu ezihlanu ezinemlandu eyehlukeneyo umlandu wentonga usendlini alobhengula awukho zonke izindlu zikambelikazi ngakho bazakwaziswa kwaziswe lezi nduna khathesi sephakathi komsebenzi wokwenza abantu bananzelele njalo bakwazi ukuthi okwenzakalayo kwini ngapha ngaphansi phakathi kwabantu endlini yobukhosi ngakho konokho esukezikathi esijelani sixoxisana yindlela enhle kakhulu yokuthi abantu bazi ukuthi hatshi indaba yabo isiphutsha indlu kalobhengula ayikhangeli kakhulu ngomuntu ikhangela kakhulu okokuqala ukwakha isizwe lokubumba isizwe ngoba sidabuke phakathi isizwe asisazazi ukuthi singobani. Okwesibili ukuthi sizazi ukuthi singobani sibe lophawu lwethu oluzakwenza ukuthi lanxa lihlangana la khona ngase-America ungabi lo muntu ongazisayo ukuthi wena uDube ihle kwazi ukuthi wena ungumuntu wakithi.
Ye, siyabonga kakhulu ke eKhumalo baba ungadinwa lokusasa. Loke zulu kandaba kathi sixoxa laye lamhlanje ngumnumzana Peter Zwidekalanga. Khumalo ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Gibbs. Ngesizwe eziphathelane lokholo silontungamile inkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Ah, namhlanje ngilo mbhalo ozaletha ukukhuthaza kubalaleli ikakhulu ngikhangelane lokuthi abantu bayakwazi ukuthi ukuwa komuntu u-Eve lo Adam besiwa enkosini kwakungenxa yokuthi kwaba lesitha esingusathane. Manje umbuzo otshona ukhona ebantwini abaningi yikuthi kanti vele usathane ulisana laye njani. Nxa umuntu efuna ukuphila impilo engabandezelwa ngusathane kumbe engancindezelwa ngusathane kumbe engayisosiqhili sikasathane kumele ayenze. Ngikhangela umbhalo nje omfitshane kodwa ke ngikhuthaza abalaleli ukuthi bezibalele wonke. Kwabase Efesu ichapter nga 6 verse nga 11 uthi yena faka isihlangu esipheleleyo sikaKristu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Ngiyananzelela laphana ukuthi abantu kumele benanzelele ukuthi uSathane kasoze abuye elempondo nxa ekulanda. Abantu abanenxa laba abadweba impikitha siyasinanzelela ukuthi bajayele ukudweba uSathane kungumuntu omnyama olempondo. Hhayi, ngakuyinjalo nxa esiza kuwe. Siyananzelela ukuthi uSathane uPawulu uthi yena udla kithi njengengilosi eyokukhanya. Ngakho miningi imisebenzi kaSathane ngoba amacebo kaSathane awenza empilweni zabantu. Nxa abantu bengananzeleli iyabanqoba ke ngakhonoko. Ngakho namhlanje ngifuna ukuthi siqalise sinanzelele ukuthi kati yena singalwisana naye njani. Okokuqala, nanzelela ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu lithi faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu. Ngoba ithi yona ngesihlangu sakho lesi uzayanelisa ukuma uyehlulane laye uSathane. Kawusoze uyesabe ngabe kuze kube yini eyenzakala kuwe. Kuyini isihlangu lesi esingasifaka? Okokuqala, ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile kakhulu. Siyakwazi ukuze umuntu awe emhlabeni uSathane washuka wathi ku-Eve uNkulunkulu bevele watsho yini khonokho othi wena ukukhulumile. USathane uletha ukuthi umuntu athandabuze ekwethembeni ilizwi likaNkulunkulu. Siyazi njalo ukuthi uDavid uthi ilizwi lakho livele lihleziyo ngaphezu kwazo zonke izinto ezulwini, ukuthi wena waphakamisa ilizwi lakho laba phezu kwakho konke. Ngakho uNkulunkulu uzonda umuntu ongathembi ilizwi lakhe. USathane uyesaba ilizwi likaNkulunkulu. Manje ngiyananzelela ukuthi amaKristu amaningi kumbe abantu abaningi bajayele ukukhuluma ngesiKristu kumbe ngelizwi likaNkulunkulu vele bona bengalazi. Kumele ukuthi umuntu ajayele ukubalazi ilizwi likaNkulunkulu. UDavida uyakhuluma kumakhubo uthi yena kanti umuntu olijakha kumbe umuntu oyintombi engamelana njani befitha uthi yena ngokufihla ilizwi lapho uNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yakho. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu liqhakathekile. Okwesibili, siyananzelela ukuthi lona igama likaJesu yilo elinqobayo kuwo wonke amagama. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi siphiwe igama likaJesu eliligama elingaphezu kwawo wonke amagama. Abantu bayalwisana lemikhuhlane, abanye bayalwisana lokudangala. Siyasizwe kathesi singabala emaphephandaba siyafica ukuthi umuntu uthiwa
udangale kakhulu wahlukuluzeke emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokhu ubunqobe ngegama likaJesu. Okugcina unokuqakathekileyo lukholo. Izinto zikaNkulunkulu zonke nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi kumele uthembe ukuthi uNkulunkulu unamandla ayedlula akaSathane.
Kwigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngizathandaza sizibeka ukuba namhlanje silwisana labe kungabe kumbe kuyikwini uSathane lokho akuletha empilweni yakho. Baba, siyathandaza ngegama likaJesu. Sithatha-ke uhawu lokholo lwethu, siphakamise ibizo likaJesu Kristu. Njalo uNkulunkulu, sibeka-ke igama elingaphezu kwawo wonke amagama. Silwisana loSathane ongabe bandezela abalaleli, ngabe kumbe kuyimkhuhlane, kungabe kumbe kuyikuswela, kungabe kumbe kuyikudangala emoyeni. Siyathandaza igama likaJesu kube ukuba uNkulunkulu lethu kunqoba empilweni zabantwana bakho, kulethu ukuvuleka kwamahlamu, ukuze uNkulunkulu bebe kwazi ukuthi wena unguNkulunkulu onqoba isitha, unguNkulunkulu njalo obenza bona babe ngabanqobi okwedlula. Egama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ayisonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda.
Lamuhla lilanga lokunanza imisebenzi eyenziwa ngomama emhlabeni jikelele, iMother's Day. Ke sibaqhonsele umculo othi wenhliziyo yami. Lami ngichayela ihlombe owami umama wangibelethayo uMandebele uMrs Mhlanga. Ngingakhohlwa ngaphela obabakazi bami, odadewethu, omama omdala labo mama omncane labanye. Umculo lo uyatholakala phela isihlabelweni se-UCCSA, amaLondon phela. Njalo singikhumbuza ugogo wami uMamoyo, ugogo Gwayi, uMavalindlela, uMrs Mhlanga, yena oyedabuka eMkalathi eNkayi, ekhonza eMankabini Church khonale eNkayi. Sithemba niza ukholisa lumculo bomama. Wenhliziyo yami silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.